Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 17 kuLwezi 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
What is even shocking is that there is not a statement from government to convey condolences, to discourage this kind of tyranny and terror.
Umkhokheli weTripusi uMnumzana Nelson Chamisa namuhla uhambe wayakhalela imuli yelunga lebandla lakhe elithunjwe ngeviki edluleyo latholakala lifile uMnumzana Tafumane iMasaya eMabhuku. Ikula lamazwe aphetsheya elabuya lazohlola ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoncwabakazi le-European Union Election Observer Mission namuhla lethule umbiko walo wokugcina ogcweleyo phezu kokhetho lolu. Iziphathamandla ze-United Nations zithi ukuswelakala kwamafutha emota kwenza kube nzima ukungenisa usizo lokudla lokunye eGaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli weTripusi uMnumzana Nelson Chamisa namuhla uhambe wayakhalela imuli yelunga lebandla lakhe elithunjwe ngeviki edluleyo latholakala lifile uMnumzana Tafumane Masaya eMabhuku lapho asole khona uhulumende weZANU-PF esithi uyaphambili ngokuhlukuluza lokubulala abalandeli beTripusi. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Khuluma esendlini yomufi eMavuku namuhla uChamisa usule kakhulu ukuthunjwa lokubulawa kukaMasaya esithi lokhu yikudlova obudlulise amalawulo obungamelanga buvunyelwe eZimbabwe. Uthe njalo kusobala ukuba uMasaya wabulawa ngabantu beZANU-PF bona athi babusa ngendlela ehlukumeza uZulu. Wengeze wathi okubuhlungu kakhulu yikuthi iziphathamandla zebandla elibusayo lezikahulumende azike thule amazwi zisola isehlakalo lesi kumbe ukududuza umdeni kaMasaya.
What is even shocking is that there is not a statement from government to convey condolences, to discourage this kind of tyranny and terror.
Okumangalisayo ukuba akula loba ilizwi elivela kuhulumende weZANU-PF ukududuza labo abakhalayo lokulungisa indaba zokubulawa kwabantu. Kuyacaca ukuba yibo abambulalayo.
Ekhuluma phambi kombusano wabasekeli be-CCC ahambe labo ukuyaduduza imuli kaMasaya, uChamisa uthe amalunga ebandla lakhe athwele nzima ngokuthunjwa lokuhlukuluzwa ngabantu abanakekelwa ukuthi ngabacuphi abasebenza leZANU-PF. Khona athi kuveza sobala ububi bombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMasaya uthunjwe ngesikhathi esemkhankasweni okudingela ibandla lakhe usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections emzini weTafara Mavuku. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Farai Marapila usole amazwi kaChamisa esithi ibandla lakhe alilani lodlakela oluselizweni kanye lokubulawa kukaMasaya.
If one is to look at Mr. Chamisa's actions, it's either he is lying, he is delusional.
UMnumzana Chamisa ulamanga, akuchoyo akusiqiniso. Siyakwazi ukuba soloko kwaqala uhulumende wethu. UMongameli Mnangagwa nguye yedwa othi abantu kabathandana. Bathethisa uMongameli malanga wonke ebulenjini beTwitter.
Ingcwethi kwezombusazwe esebenza nebandla lePeople's Unity Party, uMnumzana Herbert Chamuka uthi kusobala ukuba ibandla leZANU-PF yilo eliphatheka kuzehlakalo zokwethuselwa kwabantu.
Ukunyamalaliswa kwabantu nokubethwa kwabantu nokukidinetshwa kwabantu lawa ama-abductions ayenzwa neparty yeZANU-PF. iZANU-PF iproblem yayo ayifuni istrong opposition in Zimbabwe. iZANU-PF ifuna ukubusa yodwa ngoba iZANU-PF iyasaba ukuthi 2028 ingadliwa neparty yeTripC. Because it seems uEmmerson Mnangagwa ewinile ngo-23 August ngo-24 August. Azange ayenze any development.
Abemuli kaMasaya labebandla lakhe bathi bamelele impumela yokuhlolwa kwesidumbu ukuba kwazakale ukuthi ubulewe njani kumbe ubulewe yini i post mortem okumele yenziwe izincwethe ezimeleyo zidumbu sakhe satholakala siganyuliwe umzimba wonke ngezikhali iCCC ethi kungaba ngamabhemba amalungiselelo omngcwabo aqale namuhla ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimnodolozi Ndlovu.
Ikomishini kahulumende ebona ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission isola kakhulu izehlakalo zodlakela oluphathelane lezombusazwe kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamnumzana Thapfumane Masaya. Lanxa ingacacanga ukuthi ikhuluma ngodaba lukaMasaya, ikomishini le yethu leyo mbiko othi iphakathi kokuphenya zonke izehlakalo zodlakela esezibhahile kulezi nsuku ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections. Ikomishini le ithi labo abahlukuluza abanye kumele babekwazi ukuthi umuntu wonke olelengele lokusekela ibandla alifunayo engahlukuluzwa. Ngokunjalo ithi abantu kumele bahlalisane kuhle ngokuthula kungakhathalekile ukuthi basekela liphi ibandla. Ibandla leChupu silithi uMasaya uthunje wabulawa ngabacuphi labasekeli bezanu-PF kodwa ibandla elibusayo liyakulandula lokhu. Banengi abasekeli beTRPC asebethunjiwe batholakala betshayiwe balimala kakubi kusikhatshana nesedluleyo futhi bagoqela omela abasakhulayo ePhalamende uMnumzana Thaku Dzwangadzi Wore. Ukuhlaziya umbiko weZimbabwe Human Rights Commission, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungule zombusazwe uMnumzana Efi Dlela Ncube.
IZimbabwe Human Rights Commission yenza kahle ukuthi ikhulume lokhu, kodwa ukubalulekile ukuthi isukume njalo yenze ibuye iqondise lamazi kulabo okudala baqalisa ukunyamalalisa abantu betshaya abantu belimaza abantu. Singakhohlwa ukuthi udlame lo lwesibonayo luqale khona le after independence ngo-1980. Ngo-1981, 1982, 1983 bekuqhubeka kulodlamkela. Bakhona ababekhona ngaleso sikhathi, bakhona abalokhu bekhona namhlanje ababephathekile kulolo dlakela balokhu bekuphathekile kudlakela lwanamhlanje. Ngakho iZimbabwe Human Rights Commission kayingenzise engathi ayikwazi ukuthi udlame luvela kubani, ngubani onyamalalisa abantu, ngubani otshaya abantu, ngubani ongafuni ukuthi kube le mbono ephikisayo. Kayiqondise kuleyo muntu itsho ukuthi bani, yekela ukubulala abantu, yekela ukutshaya abantu, yekela ukunyamalalisa abantu. Ibuye njalo ikhuthaze amapholisi ukuthi enze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo. Yikho kuzaletha inguquko lokho.
Ikhomishini leNcube siyabona ukuthi yethule umbiko isola nje udlakela, kayizange icace ikhulume ngokubulawa kukaMasaya. Ungathini ngalokho?
Ibifanele imcambe lo ekhuluma ngaye akungalinganiswa inyoka ngenxoza yona ikhona. Iyabulawa ibisimezwa yona leyo inyoka yakhona. Kuyazakala njengoba ngike ngathinta ukuthi abanyamalalisa abantu, abatshaya abantu, abalokhu bakwenza eminyakeni yonke le edlulileyo ukuthi ngobani, lokhu beyekelwa beqhubeka besiya phambili. Kanti-ke laba abanyamalaliswayo ababuleweyo kumele sibaqambe ngamagama. Umuntu kasonani, umuntu akukhulunywa ngaye sengathi kukhulunywa ngomoya. Kumele kuqanjwe ukuthi ubani oyehlelwe isiga esinje sibangelwa ngusibani bani, akungaqhubeki futhi khona lokho. Yikho kuzaletha inguquko ngale ndlela abasebenza ngayo bengathi babambe ilahle elithisayo, akusoze kusebenze lutho. Bamele bona babe yibo abasukuma bakhulume ngokuba bafakelwe khona lokho ukuthi bakhulume bavikele amalungelo abantu bezimbabwe.
UMnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe njalo ugokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
The Voice of America, VOA.
Iqula lamazwe aphetsheya elabuya lazohlola ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoncwabakazi ele-European Union Election Observer Mission namuhla lethu leyo mbiko walo wokugcina ogcweleyo phezu kokhetho lolu. Lagcizelela ukuthi aluqhutshwanga kuhle lolukhetho njalo amalungelo oluntu kazange ahlonitshwe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni owenzelwe enkundleni yebulenjini eyeZoom eseBrussels, isiphathamandla seEuropean Union, umnumzana Fabio Massimo Castaldo ugcizelele asebeke bakukhuluma ukuthi ukhetho lolu kaluqhutshwanga kulandelwa iziqondiso zomhlaba ezilawula ukhetho olukhululekileyo ngenxa yezahlakalo zokuhlukuluzwa kwabantu phambilini kokhetho langemva kwalo.
And lacked a level playing field, which was compounded by intimidation.
UCastaldo wengeze wathi umanyano we-European Union uzaqhubeka umise uhlelo lwawo lokuphathisa iCommission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngemali engena kuzigidi lezigidi baze basuthiseke ukuthi iCommission isiqhuba ukhetho okhululekileyo. Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Steven Chirodza unqome abe-European Union ngombiko wabo.
Incwadi ebhalwe ngabe-European Union itshengisa sobala esasivele sikwazi mayelana ngokhetho eZimbabwe. Kukhulunywa besithi room for improvement, nxa besitsho njalo abelungu batsho ukuthi kuyabe kukhona okusilelayo. Njalo kukhulunywa besithi i-election was disorderly. Usisho ukuthi vele bekungahlelekanga.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Menzi Nkomo uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende laye alalele izicwayiso ze-EU ukuze aqondise amaphutha awenzayo ekuqhubeni lolu khetho.
Ya, iripoti ye-EU mna ngiyase ngiyibonile. So hayi, akulanto embi ngeripoti ivele isobala, that is nje sevele sibesikhayele khona lokhu. Ubuhle kwayo ukuthi lama-recommendation sicela ukuthi uhulumende athathe ama-recommendation onala afakiwe asebenze ngawo siqhubekele phambili njengelizwe.
Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marabira yena utshele iStudio 7 ukuthi umbiko we-EU awubakhathazi ngoba ukhetho kudala lwadlula.
We are not concerned because they are just stating their opinion, and as for funding, we are better off without their funding, like we've always said. We are not bothered, we are not worried by opinion.
Besethula lumbiko abe-EU Election Observer Mission bafake imicijo engamachumi amabili lanye 21 yokucebisa uhulumende ngendlela amele aphathe ngayo ukhetho. Bathe kumele kuguqulwe umthetho we-maintenance of peace and order ngoba ulokuncindezela thize abakubone ngesikhathi sokhetho. IZEC bathi kayimelanga ilawulwe ngamabandla ezombusazwe njalo kumele yethule impumela yokhetho ngesikhathi. Bakhuthaze njalo ukuba uhulumende abe lendlela ebalulekileyo yokuqhatha abahluleli bemithethwandaba ukuze ingasetshenziswa ukuphazamisa inhlelo zelizwe njalo kungabi lokuhlukuluzwa kukaZulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikwabulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Iziphathamandla ze-United Nations zithi ukuswelakala kwamafutha ezimota kwenza kube nzima ukungenisa usizo lokudla lokunye eGaza. Inhloko ye-World Food Program yona ithi isimo asisamanga kuhle eGaza njengoba abantu sebephelelwe ukudla. Iziphathamandla zeGaza zithi abantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanye sebebulewe kusukusela ngesikhathi limpi iqhamuka kulandela ukuhlaselwa kwe-Israel liqembu le-Hamas elafakwa iMelika kuluhlu lwama-terrorist. I-Israel yahlasela eGaza kulandela ukuhlasela kwe-Hamas okwabulalisa abantu abedlula inkulungwane lamakhulu amane. Ingcwethi zezombusazwe ziqhubekela phambili zikhuthaza ukuthi amacele omabili akhumisana nomlotha njengoba limpi sibulalise abantu abanenyi njalo kusetshenziswe imali eningi kakhulu kuyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe owake waba ngumgcini sihlalo enhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-TCC.
Well, kuyatshengisa ukuthi nxa sikhuluma ngomhlaba siyananzela ukuthi kulamanye ama-bodies esiwanambelelayo o-United Nations, sinanzela ukuthi ama-bodies anjengalawo besikhanyisa kusuka lezinto ezinjengalezi ezingathethedisa amalawulo kuze le ndlela yokuba nabancane. Kodwa-ke kukhanya ngathi amazwe azijikele ama-super powers anjengawo America kukhanya ngathi abathethezela empini yani. So ungananzela kuyinto ebuhlungu kakhulu, asakwazi ukuthi kampo nxa kuvunyelwa intiliyane iqhubeka ukuthi abantu abanelandelana kubhizinisi yamabhizinisi omifasazi kuphela na asikuzithi kuyatshengisa ukuthi engxenye emhlabeni lapha amabhodisi nayo siwakhangelele bona we-United Nations abakhanye ngathi nxa bethatha izinqumo bathatha izinqumo ongathi bathatha amacele ngoba khathe siyabona nxa i-Israel lokudiwe amamisayili khona bana eGaza kusegcene ukubona bazithulele. Sina sesifike sibona ukuthi bona bahamba le-Israel. Kodwa-ke kuyinto ebuhlungu kakhulu okufanele ime masinya ngoba leyani into nxa ingabanjwanga kuhle sibona sikakwemena ukuthi ngagcina sigcinwa futhi kwenye i-World War yesikhathi xa ingabanjwanga kuhle ngoba ungezamasokuvungama lapha amazwe asevungama emaceleni emaceleni bangagcina bejoyina khona bani sibona kuqalise enye impi ezagcwala umhlaba wonke esikhathi.
Ngokwenzakalayo lokhu kuyini okungenziwa ukuthi kuphangiswe nje ukuthi kulungisise impi le imiswe ingakamemetheki kwezinye indawo?
Well, eqinisweni njengoba vele ngatho ngathi silengathi esisebenza lapho sizigayeke ngazi yathola isimthinti labo o-United Nations bona into vele ngasedela into umbhobho leyani ephoswayo lamagrenade lamabhombu aphoswayo asoze ayiqedi impiliyani ukuze iphele sokubala ukuthilili kubizwane khulumiswane. Kanti yona nje indlela khona abantu bangaxabana bayakhulumisana kubonakala akulungiswe ngomlomo ngokuthi kuthiwe kuyalungiswa ngempilyana asibone kulunga and nxabele kube qhubeke bekuza hhayi sibona kungene impi yesikhathi. So-ke kungcono basiyawunambelele ngoba kuyaitazi abantu abaningi bayala amatshana and futhi not only that singakhona bethi impilyana iyadura kakhulu emhlabeni kulama-resources afakwa khona bani ndleko ezinye ezingena khonapa ezinganceda abantu abazidubelayo ezinganceda amanye amazwe alamanye amakhalamizisi amadisaster siwabonayo. Kodwa kubhizi kudlalisa imali kudibana nembobo dala amamisayili kudithile izinto kudlala impahla endlelana impahla futhi izafuna ukuthi impilo yisiphele lapho ezaphela khona kubuye kwathule futhi abantu abanezimali ezidlaliswayo thine sibona ngathi hhashi umhlaba ukuvula amehlo ukhangele imisa impilo yala abantu bafunisana kwedlula.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe wakwaba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-TCC. Lamhlanje uZulu wakobulawayo umanyane lohulumende ekududuzeni imuli zalabo ababhubhele engozini yomgwaqo oya eBeitbridge kunsukwana ezedluleyo, kubika uAnastasia Ndlovu.
Ubulawayo umanyane lohulumende ekududuzeni izimuli zalabo abatshone engozini yomgwaqo oya eBeitbridge kunsukwana ezedluleyo. Lingozi ibulele abantu abangamashumi aphezu kwamabili lambili, kwasinda oyedwa owesifazana owelatshwa esibhedlela sempilo. Umabhalane weMathebeleland South unkosazana Latiso Dlamini Maseko uthi uhulumende uncedise ngamadola eZimbabwe ayizigidi ezimbili isaka lomumbu lokubekwa komufi ngemuli ngemuli, njalo uhulumende ulakho ukusala egcine imuli zabatshonileyo.
Siza kanjalo nokudla ezimulini okuzavele eGMB lezindaweni ezijiyeneyo ukuthi siphathise labo abayabeka izihlobo zethu.
Umnumzana Mhlaleli Mpofu osebenza ukuthwala abantu eMaskarage uthi ukhala lemuli ezilahlekelweyo.
Abafowethu abasebenza labo bonke loba ngaba bala ngamagama ngiyabazi kubuhlungu kakhulu and siyake sizothawula ama-accident fund wamanye amazwe esifisa ukuthi ma kungabe kunjengalokhu lathi sikuthole ukuyisevisi nyani kunjengakhonalokhu.
Umnumzana Khumbulani Mpofu odabuka enkayi uthi kubuhlungu okubehleleyo.
Nasiyakhala sikuzingabosakomalayija ikakhulukazi bapolisi layitshe labo ochief odlozi udlozi umnehloli ubilbet umkhakati unyoni ontuthuko ochief oedson utopias kuhlungwa futhi abanye njeni balibeka amagama kodwa kuhlungu okwenzakeleyo yazisho njengoba isikhaya ukuthi balicele ulungiseli imigwaqo yamagodi stomash.
Uhulumende uthembise ukuthi uzancedisa izimuli zabafi bonke abatshonele kulingozi ukuze bayebekwa lapho okufunwa khona yimideni yabo. Abamankampani ancedisa ngezikhathi zemfa eze-Kings and Queens le-Doves amanyane lohulumende ukuncedisa ukubeka abatshonileyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikwaBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalandeli benguqu imuli labanye abavela endaweni ezithiyeneyo babuthene eBulawayo Amphitheatre bevalelisa umufi owake wadlalela iHighlanders leqembu lesizwe njalo waba ngumqeqetshi wodumo uRaman Gumbo. Isidumbu sake sifike kwaBulawayo izolo sivela eBotswana lapho afela khona ngeviki edluleyo. Uzabekwa kusasa eLady Stanley Cemetery kwaBulawayo. Sixoxe ngembali yomufi lo wake waba ngumqeqetshi weqembu lesizwe njalo engumqondisi we-CM International Soccer khona lapha eMelika umnumzana Charles Mhlawuri.
Raman ngathi mina kuyamphatha ngoba uRaman sisuka kude sisonke and ngathi indaba ende bantaba ukuthi ngamafitshane uRaman ngaba mazi esadlala kuyidli and mina by then lami ngangisase kuSaints kuma-juniors and then but sasizwanana ngoba mina ngangiyi-2 years ngangu-1 year behind uNorman Mfumbo kuSaints kuma-juniors but we used to look up to abantanjeabo Raman but waya and then uRaman wagcina is a coacher iBulawayo Wanderers ama-juniors mina that's the time mina ngase ngicoacher iAmaZulu and then wasesuke sisiya kuba ngu-assistant kamadinda kwa-Highlanders and then after that kwaya wagcina sengiye head coach but mina lo Raman sasizwana nongayenziyo and sasebenza sonke and sagcina sesicoacha sonke uCapes United ngo-2002 ngingakayi eGerman ngamthiya mina sekhocha uCapes eGerman but sasilokho sizwanana and sekhocha imoto action mina ngu-Capes United waya ku-national team and stuff like that so ngathi imbali yami lona Raman inde but into eqakathekileyo lapha ukuthi uRaman waye umqeqeshi omkhulu and was a very good coach ama-results akhe akhona abantu bayawazi.
Sibona lapha umsebenzi eliwuchazayo owenziwa ngumuye libona sengathi abaqeqeshi bomdlalo wenguqu eZimbabwe bayaqakathekiswa na.
Into enganiyamphatha yikuthi nje ama-coaches aseZimbabwe sometimes I don't know maybe it is or I don't know why but abaqakathekiswa kangaka sani what they deserve. Raman u did a lot and into enganiyanginika nje ungani ngiyahlaliseka ukuthi i-government ayingenele yathi izancedisa ukumbeka and if you know whatever what they are doing so khona kuyana lako kuqakathekile but into yabe iqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi khona i-journey uhambo lukaRaman waqeqesha i-national team wasuke waqeqesha eMalawi wasuke waqeqesha eBotswana but nxa isenza konke lokho thina-ke eZimbabwe siya singabona abantu abanjani ukuthi how best can we utilize abantwanyabo Raman ukuthi sidevelope i-game yasekhaya. So mina yikho kungani kuyamfatha khona kauthi ama-coaches amaningi asegcwele umhlaba wonke yet ekhaya where lapho kuzini ngabayasebenza khona bencedisa kunganabaqakathekiswa kangako.
Lo ube ngumnumzana Charles Mhlawuri owake waba ngumqeqetshi weqembu lenguqu lesizwe njalo esengumqondisi we-CM International Soccer khona lapha eMelika.
It was a Friday, my darling.
Uliviki kuhlelo Woza Friday silomculi we Afro Jazz Music u Charles Banda owazakala ngegama lakhe lokucula elithi Mahlaba. Yena ucula ekobulawayo, asizwene xoxa lomsakazi we Studio 7 u Ezra Chisa Sibanda.
Founder member of Sunduza Dance Theatre, Simon Rainbow, Dr. Mashaba Banda. Ikolapa e nga chola kona I kamalona leli so nga kubonu kuti kungono mkubegele pambi ngani nisigo hela lukushwa mbabami mwumsebezo usenzo mbabami e ukaleni vele sinsi indura kona ise kazi mina bengijala I bola imbali yami from junior level up to the Premier League sili libesisha bengijala I bola a professional footballer sili. The inspiration in me is the late legendary founder, member of Sunduza Dance Theatre, Simon Rainbow, Dr. Mashaba Banda. Then every 7 days, I'm going to say that I'm going to be able to discover from which I have a chance to think about once again that I'm instrumental. Then I'm going to say that I'm going to be into extra life. I'm going to be in music that will last, music that will last forever, likes of Afro Jazz. Live talk namhlanje sikhangela udaba lokwethulwa kombiko opheleleyo oweqembu le-European Union Observer Mission elabuya lazohlela ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoNcwabakazi lonyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Ya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.